siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 27 kuMpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi elizweni lithi liyakhathazeka ngokuthi akulampawu ezitshengisa ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 uzaba ngcono kulalowo osuphela oka 2015, ikakhulu kwezomnotho welizwe.
Khuluma kanje iminyaka osuphelile, amakhampani amaningi abantu bona babemthatha besebenza, abanye bavalile, basukela kwabatshelwane ukuthi bazavula nini, babangatshela, kuyatshengisa ukuthi i-uncertainty yokuthi amakhampani laza.
Siza kuzwa ukuthi emaphandleni kwenzakalani ngalolu daba.
Indlala esiyikhangeleleyo ngo-2016 sibona ngani kuzakusa abantu kumele zifuyo, akula manzi, akula tshani ukuthi ziyasila ngaphi, abantu bathithibele.
Kwenzakalani kwezombusazwe lonyaka njalo kuthinta njani umnyaka ozayo?
Well, sihlangana nomutsha, so there's a lot of work. And especially after the Mhlangano omkhulu kangako obe successful, besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye savula ama-BP, kodwa-ke hhayi umlimi siyambonga kakhulu, simfakile la ku-constitution.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi elizweni lithi liyakhathazeka ngokuthi akulampawu ezitshengisa ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 uzaba ngcono kulawo nalo osuphela oka 2015, ikakhulu kwezomnotho kanye lezombusazwe. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, usichasisela okwenzakale kobulawayo kuwona le umnyaka kanye labakukhangeleleyo ngomnyaka ozayo.
So abantu impilo benzima, sekuphehlele ukubhadala amarenti abo, abanye labangelazindlu zabo bayaxotshwa, abantwana esikolo bananzela ukuthi inamba zabantwana bangafundiyo zibaziningi, abazali bengakabhadala, abantwana bethethe izikolo. So kufakela amamika ama-prepaid, nanzela abantu abaningi behlushe ezile ukubhadala ngenxa yokuthi imali bengelayo. So kuzananzela ukuthi abantu abaningi kade ingayo amanye ama-ofisi besiyekhangeni bekuyinkulu bebotshwa, nanzela futhi le ndaba yezikolo le-ebhili. Abanye sikhuluma kanje bathi nethe besila abantu ababothisiweyo ngenxa yokuthi kuthi ababhadalanga. So inhlupho izakhamizi kumele ziyohlanelazo.
Libona kulo bubelo yini ngomnyaka ozayo?
Asiboni kusuba lokungcono ngoba khathe sikhuluma kanje iminyaka osuphelile, amakhampani amaningi abantu bona babemthatha besebenza, abanye bavalile, basukela kwabatshelwane ukuthi bazavula nini, kwabangatshela, kuyatshengisa ukuthi i-uncertainty yokuthi amakhampani azavula. Athethi siyathele ukuba nezesitandaro zamagesi ziyahlupha ngamandla. Sinazele futhi le ndaba yama-vendors ukuthi abantu abaningi sebephuma ngalo emsebenzini abavale imisebenzi, kodwa indawo zokuthengisela ziyahlupha. Zizananzela abantu abaningi kade bebotshwa. Hawu umnyaka usephelile kunje, ngena emnyakeni omuntu akungathengisi izini kuyisibani esingani, asibone ukuthi kule mnyaka ozayo kuya kuye kube nto. Njalo sinazela la uhulumende futhi ithengisile abanobo enze iqetini ukuthi uzavula imisebenzi engayithumili. Kodwa wananzela sikhuluma kanje kade silokufaka zabantu abalahlekelwe imisebenzi ngenxa ijajimenti eyenziwa i-Supreme Court ekamhla ka-17 July. Lapho abantu esikhuluma kanje kade faka more than 20,000 balahlekelwe imisebenzi, yesekibe le misebenzi bekhona abantu abahlekelwe imisebenzi. So-ke asibone kuba lobu bubele ngendlela izokuhamba kanje.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo Councillor Saul Sibanda, owazakala ngokuthi nguZiya Gezana, ukhansila wedaluka eLupane, ukuze asichazisele okwenzakala esigabeni sakhe.
Indlala ikhulile kakhulu, abantu basebenza ukuthi bangabamba bathini. Izulu kalibonakali, kalikho, ukulima lakho kuzima, izinhlanyelo abantu abazizuzi. Yikho-ke kuzobayo lokunceda, sinceda i-Christian Care lapha edaluka ward ngokudla. Imizi yethu ingu-1040. I-Christian Care ibuya zanceda only 300 out of 1040. So abaningi basele nje benjalo bengalali. lutho labo laba abaseleyo abantu abehluleka ukuziphathisa abakhulileyo izilima lakho konke okunjiyana ngabantu abaphakathi kwedubo olumangalisayo akulamsebenzanga bebayenza abantu lapha amatitsha abafundisayo bayakhala ukuthi kabazuzwanga imfanelo zabo lalo abasebekhulile ama-pensioners kuzobe lanamhlanje sikhuluma nje lami ngikhuluma ninje angazuzi ekanovemba
njengoba lisithi le masimini kukhanya kunzima
indlala esiyikhangeleleyo ngo-2016 sibona ngani kuzakusa abantu kunyele zifuyo akula manzi akula tshani ukuthi ziyasila ngaphi abantu bathithibele sithibele nje silapha sikwazi ukuthi yathi kwenzakalani unkulunkulu usilahlelani kangaka
Lo ngukansela iSobo Sibanda, ukansela weDaluka eLupane, owazakala ngokuthi nguziyagezana, sixoxelaye ekhona le eLupane. Yasikhangile indaba ezimqoka esibelazo kumnyaka wonalo oka 2015 wezombusazwe. Sihlaziya lokuthi zingabe zithinta njani umnyaka ozayo oka 2016. Lo nyaka sibone ibandla le-renewal team elaqambuka kwele MDCT lidabuka phakathi njalo elikhokhelwa ngumnumzana Dentai Biti lizibiza ngokuthi yi-People's Democratic Party kukanti elikhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma kuthiwa yi-Renewal Democrats of Zimbabwe. Umsekeli kamnumzana Biti, umnumzana Sam Siphepha Nkomo uthi ibandla lakhe lilosekelo.
Well, siyimhlangano omutsha, so there's a lot of work kufanele siyenze, and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye sagula ama-BP, kodwa-ke hhayi umlimi siyambonga kakhulu, simfakile la ku-constitution ukuthi uNkulunkulu wabhava u-president.
Iningi lithi ukuxotshwa kwababumbala amabandla idalele iParliamente yikho kwabangela ukuthi kobulawayo izihlalo zabo eziningi zaleli dale zithathwe ngamalunga eZANU-PF ngemva kokunqoba kukhetho lapho iMDC eyathi ayisancintisi khona kuze kulungiswe okuningi kunhlelo zokuqhuba ukhetho. Kodwa umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF osemela impophoma edalele iParliamente uthi ibandla lakhe alinqobi ngoba iMDCT sikhalale ukungena kukhetho.
Sesizawathatha amahlithi wonke lawa asethiwe yi-MDC edrobheni lakobulawayo loba yena i-MDC izakuma kuba sozime ashonto ezasiphazamisa naleya. Lokhu ngikutsho ngoba abantu bakunanzelele ukuthi sukela ku-2000 siloku sifake i-MDC siloku siba i-opposition sizaba i-opposition kuze kube nini. Ake nisibuyeleni ekhaya njengentodana elahleke eBhayibhelini. Ngokuqala lapha nanti abona besingobhare lathi besingahambi kubobulaka agenda besingakhuluma ivili bo-studio 7 bona labo ukuthi lathi sizichasise abantu ngabesekukasunjani usihlawo manje wayo lalingasichasiseli into zonke lezi.
Sezwa njalo isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe esithi ukungangeni kwebandla lakhe kukhetho kulungile. Uchasisa ngokwenzakala kubandla lakhe.
Umnumzana uhlalo wahambisa ibandla e-court ephikisa ke ukuthi uBanda kwakungafanelanga abe ngumphathi wesihlalo ngomgcini sihlalo kobulawayo. Okuyikuthi ke njengoba kwenziwa ke ibandla lisebenzisa i-provincial assembly kube kuludaba ekade siye lubika ke kulokho ke.
Idili elikhulu lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Mugabe, yena ofikise iminyaka engu-91 ekuqaleni kwalumnyaka kwachothozwa ngabaningi. Asizweni okwenzakalayo kwayekhokhela lomkhosi eVictoria Falls, umnumzana Thamuka Nyoni ongumgcini sihlalo webandla leZANU-PF eMathabeleland North.
Ibhodile elobikini laseVictoria Falls sangena sayeta saze sayafika edorobheni sithwele amaphepha ethu sisenzela upresident ukuthi amstophe simfisela futhi impila kahle nempilo futhi ende sithi ekhule eze ekhokhoza.
Lanxa iningi lisethesa ibandla leZANU-PF umlando wokubhidliza umnotho welizwe, isiphathamandla saleli bandla umnumzana Maqhawe Moyo weSlobela kuward 20 eSebenzani uyakulandula lokhu.
Uzathola ukuthi kulabanye ama-ministers abaqeshiweyo, uJoyce Mujuro, Didi Masimikasa, they were working against ama-efforts eka president Robert Mugabe la mapolices kaHulumeni ukuthi uHulumeni athuthukise abo abangomama kuba baye abantu abahamba ngaphansi bese zicorruption okunye ngamasanctions achaye libizwe leZimbabwe ukuthi ngezinye izinto ezenza ukuthi uHulumeni ehluleke ukwenza izinto zakhe.
Umnumzana Max Mkandla oyebandla elizibiza ngokuthi iPeople First uthi okungaguqula umbuso elizweni ukuthi amabandla aphikisayo amanyane.
Kumele kudingakale ukuthi khona izinqumo zethu yizinto ezikhona amabandla wonke esuthiseke ngakho sesingena ekhethweni sibambele siyekhankasa ngokugcweleyo hatshi ukuthi khona iparty fonyelo kuphela kuphi ukuba yi-opposition. We want to form a government, yinto esiyidingayo.
Lanxa umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ethe umkakhe uzabusa aze amfoqe yena ngokwakhe ngesitulo se-wheelchair akwaziwa ukuthi kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngokhetho oluzayo lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930, 12080 la ku 15775 kilohertz. Lila kunjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilijike kancinyane ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Lingalitshona njani balaleli, igama lami nguChris Kande, sidibana kuhlelo lwendaba zabasakhulayo. Ngimele uNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sakhulayo ohlala eSouth Africa yena idabuka eZimbabwe uLouis Haji. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga baba.
Abasakhulayo abavela eZimbabwe siyasibone abaningi abanye besikolo bengakaqedi besibaleke ekhaya bebuya khona ngapha eGoli. Ubabona njani impilo yabo nxa ukhangele, baphila kahle yini?
Okala ngesimo sasekhaya ngempela abantu abasakhulayo abaningi bayabaleka bagijimela lana eGoli. Mabefika lana eGoli ikakhulu uthola ukuthi kona mhlawumbe bangatholanga ulwazi oluphelele ngeGoli mabefika lana kuba nzima ngoba ilife yakhona ayifani yilife nje oyiphila ongakwazi ukuthi kusasa ikuphathelene. Kuba nzima kakhulu ngendlela yokuthi bona masha ufika lana utholulona nendawo zokuhlala azikho and bakudiscriminata into efana naleyo. Kodwa-ke ekugcineni uthole ukuthi bona sonke sifuna mhlawumbe ukuphila kuzothola imali yesinkwa yokufaka etafuleni.
Singathi impilo yabasakhulayo bona labo bayabe befika bevela ekhaya iyehlukene yini phakathi kwabesifazane labesilisa, amantombazana lamajaha? Kubona njani umehluko njengoba siyazi esinye isikhathi kuthiwa khona umuntu ongumama umsebenzi uba nzima ukudinga?
Wona umsebenzi for abantu besimami unzima kakhulu futhi uthole ukuthi bona imisebenzi yabantu besimama ayitholakali lula, ayifani nemisebenzi yabantu besilisa ngoba i-gender yona kahle kahle ayikafiki kulelo zinga. Mhlawumbe singathi kona mhlawumbe i-50-50 into efana naleyo. Kodwa-ke uthole ukuthi bona ikakhulu imisebenzi yabantu abasakhulayo mabefika lana iba nzima for abantu besimama ukuthi bathole imisebenzi. Ku-enda apho uthola ukuthi bona ubathola sebegcwele ekubhadeni, kuba khona nento abazenzayo ezingekho right ngoba yini imisebenzi ayitholakali.
Ye, ngaphandle kokuthi beyenze imisebenzi engaqondanga abesifazane, siyasizwe kuthiwa amajaha lawo asakhulayo agcina seyenza lawo. Ungasitshela wena okuya kukubona?
Yebo, khona kunjalo especially abasakhulayo la befika lana utholela imisebe ama-opportunities omsebenzi wona abanzima of which kukhoza ukuthi bona kutholwa iningi yakhona uthola nomuntu akanaskill anayo ngaleso sikhathi makafika lana athole umsebenzi mhlawumbe angawutholi bese kulida ukuthi umuntu atholakale sekasesitwadeni yenza into efana nayidakamizwa kuba ama-drugs kubekele abanye uthole ukubona sebeqala ukudontshela abantu bathathele abantu izinto yabona kuba nzima kakhulu ngendlela yokuthi kona ngeke ngisho mina njengomuntu osekahlale isikhathi eside lana eGoli ukuthi bona ngingakuxwayisa ukuthi bona ngempela into e-right eyenzekalana cha kodwa-ke isimo esenza ukuthi abantu uthole ukuthi at the end of the day ubathola sebegcwele esitradeni abasena-production ayikho into abayenzayo ngoba i-life yakhona inzima ngempela
okokuthi labo abasilaleleyo kathesi abasakhulayo abasekhaya eZimbabwe ungabaxwayisani
ngakwayisa ngempela ukuthi khona asithathe nama-opportunities ukuthi sifunde isikolo is the key to success siqhubekele ngesikolo and then sikwazi futhi nokufunda imisebenzi yezandla ukuze sikwazi ukuba nekusasa elungile ngiyabonga ukuba nesikhathi senu futhi sikwazi ukuxoxa ngekusasa yethu njengabantu abasakhulayo amen
hayi amen siyabonga lathi lo ke bekungosakhulayo odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa uLouis Haji ebesixoxa la kuhlelo lwendaba esiphathelane labasakhulayo igama lami nguChris Gande ngimele uNtungameli Nkomo weStudio 7 lelale
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo Ngesizwe umculo wembongi uBongani Ncube isizalwane seZimbabwe esihlabela sise South Africa.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo, ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha, lingadli amasilincisabelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni, lingabakhohlwa abanqeku zamakhanda likhuluma, funa banikine ngokuzayo. Lingabakhohlwa abantu, funa balikhohlwe lani, lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa, lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa, lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isixhwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo qedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukhunjuzwe ukuthi ngezigabani ungandizeli kude laba liboleka impiko funa basithathe abanini zowuphoxeke ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi ngangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhathileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa
ukuzigqiba ezalamhlanje ngesikhangele ebesilazo iningi elizweni lithi liyakhathazeka ngokuthi akulampawu ezitshengisa ukuthi umnyaka ozayo oka-2016 uzaba ngcono kulalowo osuphela oka-2015 ikakhulu kwezomnotho kanye lezombusazwe sizwe okwenzakala emaphandleni lemadolobheni ngalolu daba silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngilifisela umnyaka omutsha omuhle.